Disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingalichana njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 7 Ntulikazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udubo lokuvalwa kwamanzi kobulawayo solufike kusibanga esethusayo kulandela ukoma kwezinye izikotsho lobudlwangudlwango sebusenziwa ngontanga kuzikotsho ezisebenzayo.
So-ke abantu abasakwazi baqonda i-council iyazama ukuletha ibabhoza but amabhoza akhona ashoda njengoba kuthiwa idorobho lonke. So-ke hhayi, umoma wamanzi sikhuluma iqiniso awumhlanga.
Izakhamizi zelambo duze lewange ezilima ingadi ezithelelezelwa ngamanzi womthombo zikhala ngoncedo lokuvimba indlovu ezingena engadini.
La ngamanga akulayithi ehlayo lapha into zonke lokho zikhona phaya akulayithi ehlileyo so iyehlile engqondweni zabantu abahlanyayo.
Intengo yempahla ezitolo obekuthiwa isiyehlile ibikwa isiqala njalo ukuqansa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Udubo lokuvalwa kwamanzi kobulawayo solufike kusibanga esethusayo kulandela ukoma kwezinye izikotsho ezagejwa endaweni ezijeneyo edolobheni leli. Lobudlwangudlwango sobusenziwa ngontanga kuzikotsho ezisebenzayo. Umanisipala wakobulawayo uthi kukhona ukulungiswayo okubangele ukuthi amanzi avalwe kusukelwa ngolwesibili. Obekukhangelelwe ukuthi ayavulwa lamhlanje kodwa kwehlule. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Selapho sekathe sesile from Tuesday sesingelawa amanzi kodwa bekulesithembiso sokuthi kulezi ezilungiswayo i-council. I-council yathembisa abantu ukuthi amanzi azatholakala ngesikhathi amanzi wathole kusasa ngendlela abasitshele ngayo. Kodwa sikhuluma kanje amanzi lawa abuyanga. Sekuphume inye futhi inotice ethi yona amanzi azabuya namhlanje ntambama. Kodwa sikhuluma kanje amanzi akabuyi. Kodwa eqinisweni ukuthi hayi, umumo wamanzi usomubi. Abantu bebengathi bayabekezela kodwa-ke siyananzela ukuthi izakhamizi sezivele kwazi ukwenela ngoba kwezinye indawo kula mabholu. But esikunanzela uhlupho kakhulu ukuthi lapho kula mabholu khona. Amabholu asekhulelwa, amaningi awugotshoza amanzi asaphuma. So-ke abantu abasakwazi baqonde i-council iyazama ukuletha ibabhoza but amabhoza akhona ashoda njengoba kuthiwa idorobho lonke. So-ke hhayi, umumo wamanzi sikhuluma iqiniso awumhlanga ukuthi sibili nxa engasabuya ngokwalamhlanje sibona sibili ukuthi hhayi abantu bazaba lohlupho olukhulu le ngozi yemikhuhlane ukuthi sihlasele sibona ngathi imasinya singahlaselwa njengedorobho.
Amagetsi wona-ke?
Amagetsi yilo futhi uhlupho olufanayo. Amagetsi kona selesikhathi ngoba nxa ngikhuluma kanje iproblem isibalayo ukuthi nxa kungela manzi amagesi layo ukuthi ahlupha abantu bezama ukuthi nxa bethela amanzi bayadinga entambama ezibhoraneni kodwa wathesi kwabe kumnyama phela abantu begotshoza sebunyameni ngokuthi amagesi abona abona kahle endalo-ke ehamba uthola amagesi asuka ngo-5 ekuseni azabuya ngama-10 11 ebusuku edonse u-5 ekuseni kwatha u-5 wantambama kuze kwedlule kosama-16 hours. So-ke umuma wamagesi hhayi la umhlanga izinto zimbi kwesikhathi sibili uyahamba edorobheni uzibona ngathi usekhaya and khonoko siyakubona ukuthi impilo zabantu sezisengozini ngoba siyakwazi ngamagesi engekho izigebenga suka zithatha i-advantage yomumo and ungananzela futhi sikhanya ngathi bona wamagesi zesa ayizwakali khanya ngathi ayilampa engcile ebambekawo ngamagesi. So-ke hhayi umumo wethu movie abantu bathole kanzima basakwazi baqondela.
Sesike saxoxa labanye abathi bona sokulabontanga ababhadalisayo izakhamizi ukuthi zingene emzileni. Suke wahlangana lo dubo olunjalo na?
Emzileni wamanzi.
Ye.
Lelo liqiniso ngoba izolo ngithole i-complaint esuka ku-ward 26. Ngafonela ukhansila, ngamtshela ngakho ukuthi kulalolo hlupho ukhansila ngaze ngamtshela lesibholwane sakho into bakusingathi so-ke kodwa lapho bekungabhadaliswa ukungena emzilweni sokubhadaliswa abantu besithi hhayi isibholwane lesi sise-ariyeni yethu so nxa selibuya lapha linelivela kwezindawo ubhadalani namhlanje futhi ngengathola omunye umbiko abanye abantu abathi kade sebechotshiwe kuthiwa indawo bechapha umgwaqo ngoba isibholwane singale kwenye iwadi bona bekulenye iwadi so umuntu angathi anginalifuna kamanzi lisibhadalane so-ke umolo wendaba zokuthi nxa umumunje abantu abagangileyo bathatha i-advantage yalokho but liqiniso selibakhona abanye abantu asebedibeyanga ukuthi sebezebegcine bebhadala bebhadala intengo yokuthi bathole amanzi leyo liqiniso so-ke ugango khona kodwa besitshela abantu ukuthi nxa behlala enzenjeyalezo lanjengezakhamizi abasazise sincedisane lama-councelors even lamapolisa sincedisane lawo ukuthi kulo muntu ogangayo ngoba amazi awufanele angathengiswe lathatha izibholane kufanele abantu bathole for free njalo ngela ndaba ukuthi vela kuyiphi wadi kambe nxa ngihlala khonapho ungcele 200 meters away kule sibholwane ngiyaqonda khona beseduze akula muntu onganginika icala ukuthi usuchaphele ngale kwenye iwadi sibona ngathi ugango okuphindiweyo lo
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Bindi umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kwebulawayo.
Direct from Washington, the voice of America.
Intengo yenye impahla ezitolo ebisehlile ibikwa isiqalisile njalo ukukhwela kwezinye izitolo. Lokhu kwenzakala ngemva kokwehla kancane kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe phansi kweqhakela lomthetho i-statutory instrument. Ezinye ingcwethi ezicubungulayo zomnotho zithi okuzabangela ukuthi intengo yezitolo ingehli ngesilinganiso esibonakalayo ukuthi intengo yamafutha ezimota ilokhu ingehlanga. Sixoxe lo kansila womuzi we-South Atone Harare umnumzana Peter Moyo obekobulawayo lamhlanje.
Hayi, kuyehla engqondweni la ngamanga. Akula into ehlayo lapha into zonke lokho zikhona phaya akula into ehlileyo so iyehlile engqondweni zabantu abahlanyayo siyadubeka lapha elizweni lapha akula le into ehlayo siyadubeka. Yes, mnumzane. So nabalaleli bayavuma ukuthi khona akula into ehlayo.
Kodwa sesike sabona imfanekiso yentengo etshengisa ukubana ingayehlile. Imfanekiso etshengisa ukubana intengo iyehlile kwezinye izitolo.
Akula into ehlileyo bakuhamba amanga. Yazi into eziyenzakalayo kulezi nsuku ukuthi khona abantu batshengisa ngathi khona into ziyehlile kodwa zingayehlanga. Akula lento ehlileyo lapho. Into zonke ziloko zihlupha abantu. Abantu bayadubeka kakhulu akula into ehlileyo. So ngazi uhambe supermarket yipi into oyithengileyo last week nakathesi lokhu injalo so bengasiqambela amanga lapha izama ukutshengisa abantu ukuthi into ziyehlile akula into ehlilela
khona ukutholakala konke kuyatholakala yini kumbe kukhona okunye sokushoda
into zigcwele every supermarket that you can go ugcwele but into ehluphayo ukuthi khona akuyehlanga intengo yangikhona iyahlupha uyabo so akula into ehlileyo la kuyahlupha lapha but into zigcwele elizweni konke kukhona okufunayo but intengo yangikhona uyayithatha ngaphi imali akula
amafutha ezimota ifuel yona ke
mina kathesi suku eHarare ngisiya kobulawayo ngifake i-full tank yami ingose $425. So nxa umuntu ehola $200 uya kobulawayo yini osuzuhamba but mina ngithele $425 RTGS ngisiya kobulawayo so akulayo into zizima emuntwini nje emuntwini machaza into zizima mntakamama nakalaleli bonke bayangitshela ukuthi bayavuma ukuthi khona umnumzana umoyo empiwe esakadona ukhuluma iqiniso mina eyami imota i-double cab iyenze 425 ukuthi ngiyeko bulawayo sengiyatshela enye i-425 ukuthi ngiyeko bulawayo which is $950 to and from bulawayo kuyabukhona malini-ke.
Alo-ke ngumnumzana Peter Moyo ukhansila womuzi we-South Atone eHarare obekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Mina kusiya ngami yami ingqondo bengifisa ukuthi ngathi yadinga umuntu ongabisa abantu esafeni bakhulumisana esingathi umlamulankulu
ngoba iphikinga yelizwe leZimbabwe ipolitics izalungisa ipolitics iEconomy iyabola nje iboniswa ipolitics ungalungisa ipolitics konke kuzakhona
singaqedi isikhathi siloke sithi asibuyeleni enqindini siyekula ngoba kusincedile ucolo
hayi mina ngisakuthembi lokho I'm sorry to say it mina ngisakuthembi kade kwakhulunyiswana umgabe wakhulumisana lonkomo kavutintyanga umgabe wakhulumisana losangirayi kavutintyanga
kusukela ngomvulo kuhlelo lwethu lwekuseni ngo 6:30 sizalethulela uhlelo lwethu lapho esizaba sixoxa lengcwethi kwezombusazwe sizibuza ukuthi kanti vele kwenziweni eZimbabwe ukuze kube lengqubela phambili lalelani uhlelo lwethu lweviki yonke lapho esizaxoxa khona lengcwethi kwezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni ukuze kube lengqubela phambili elizweni
Umango elambo usesigabeni esikundawo eyaziwa ngokungani kahle kwezulu uregion 4 kodwa izakhamizi lezi seziguqule ugwadule lwaba indawo elamadlelo aluhlaza imisebenzi iyasilela ngapha indlala isidla ubhedu osekubangele ukuthi inkulungwane zabantu emadolobheni kunye lemaphandleni ilizwe lonke jikelele zidinge uncedo lokudla lumnyaka kodwa izakhamizi zelambo ziyenelisa ukuthola okokuxotsha umangoye eziko ngokulima imibhida etshiyeneyo ikakhulu amatamatisi omunye wabalimi ngumnumzana Bota Chuma kesizwe echasisa ngendubo abadibana lazo
engadini of late I think ama challenges silawo ngokwamanzi le fence nxa ngikhuluma ngamanzi I mean we are digging ama wells instead of sithole ama pumps abala singathola uncedo we can get some pumps to pump water through solars or so forth or so on with a pump amanzi abantu bethelele easy but you are dig your wenza ukudika ama wells we dig them then we start watering amagaba
umnumzana Thaddeus Nyunyu Ndlovu laye ngumlimi wekapata
uhlupho esihlangana labo lihlupho lwendlovu indlovu ziyasihlupha ngoba ngani ziyabuya zinyathela ifensi yethu ilimale ikanti uyibisela ifensi yakhona abasinceda le uyibisela abakho imali yakhona vele ifensi ayisathengeki i-diamond mesh eyiye sisebenzise ukufensa lapha ngesikhathi sabo September, October, November itamatisi siyalilima kakhulu libe le market enhle kakhulu imoto ziyangena noma nje silohlupho lwe dust road yakhona le kodwa ama customer akhona ngoba sithengisele ifolosi iwange ibhinga le kamatifi enxele ngithi ngelulupane lulawayo at times bayangena bezothenga amatama imali iyasisiza kodwa njengoba imali yakhona ingasayenaliswi ingaselamkantshi imali yakhona siyiwile vele siba lohlupho la indlovu lezi they when the damage they don't pay back abantu became fire they just came and assist come when they come they tell us I know I sizabuya they don't even give us any help of late so sengizabuyela futhi ukufaka isigodo futhi
yona i-government ke yaliphathisa
they don't even assist they say they don't consider us
why
it's not recognized because semachaphozi
abanye abalimi ngabamiswa umsebenzi inkampani emba amalahle ewange Colliery Company omunye wabo ngumnumzana Jairo Sibanda
ngaphandle kwamatamatisi lomumbu siyake silime ichomoli ya ikhabishi lokunye nje okuncane nje kodwa okukhulu esikuthengisayo ngamatamatisi. Kuyasiphilisa sibili, kukhanya sibili kuyasiphilisa le ndlela yokuthi ezikolo abantu bayakwanisa lokubhadala ama-school fees.
Ye lo daba esilwenzi engalwenza ngize ngiye edede kumavika amalutshwana asanda kwedlula. Okumanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zika Mike Hobe.
Eyita hola 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 mthwakazo omuhle yikudibana kuhlelo lwabo sakhulayo ngingu Mike Hobe. Namhla kuhlelo silomnumzana Vusi Muzi Mkwananzi ongusakhulayo okuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship kulumnyaka. Yebo yebo mthwakazo omuhle isikhathi lesiya sesifikile. Lapho abatsha abangabakhokheli abadabuka emazweni achiyeneyo babuya lapha kwele Melika bezofunda indlela bengathuthukisa ngayo umsebenzi wabo. Umkwananzi ngumunye wabo. Asambeni siyoxoxa lo Vusi Muzi siyeze ukuthi ulubona njani uhlelo lolu. Mkwananzi ngiyakwamukela kuhlelo bhuti unjani?
Ngiyaphila ngiyathabuka lana.
Hayi lati sithabile sithabile ukuthi usukhona kuhlelo. Sithinta udaba olukhona egudwini uhlelo lwe Mandela Washington Fellowship. Lule njongo yokuthuthukisa abatsha abakumsebenzi etshiyeneyo. Wena awusitshele mnumzane ukuthi ukumsebenzi onjani?
Mina ngiyenza umsebenzi esingathi ngesilungu ngi-tech entrepreneur. Ngiyenza ezamabhizimusi but ngisebenzisa i-technology ukuthi sibone ukuthi singathuthukisa kanjani. Elakayithi masinyane.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kuhlelo lolu?
Ngingananzelela ukubana kulama opportunities amaningi. Ngananzelela ukuthi siyangani siyafanela kakhulu. I-technology yinto esikhona kulezi nsuku. Yenza ukuthi umuntu noma ungubani noma uneminyaka wuphi ukwanise ukungena kubhizimusi. Ukwanise ukuthi ungene kubhizimusi at a cheaper cost and be able to move faster. Ukwanise ukuthi uhambe ngesiphangiphangi. Unlike nxa ungasebenzisa iy'ndlela zakudala ukuthi ukwanise ukuqalisa ibhizinisi, ukwanise ukuthi ithuthuke, ukwanise ukuthi kuthathele isikhathi.
Awungitshele-ke Vusi, usulesikhashana ukuhlelo lolu, ubona ngani usuqalile na ukufunda izinto ezingathuthukisa indlela ophatha ngayo ibhizinisi lakho?
Sefunde into eziningi, but into enkulu esengiyifundile ukubana kwesinye isikhathi thina sicabangele eduzane kakhulu. Ku-ride ye siyakwanisa ukuthi siqalise kungamabhizinisi amancane and lingatholi kakubi, akulalo uthole u-wrong ngokuqalisa ibhizinisi yakho encane, but elakithi ngiyafisa ukubana ngasiyakwanisa ukuthi sibambane labanye. Mina ngidabuka e-Cholocho, oqalisa ibhizinisi e-Cholocho kuphela ku-ride, but ungakwanisa ukuqalisa ibhizinisi not e-Zimbabwe kuphela but e-Africa lomhlaba wonke. Into eyi-one ngithe ngayinanzelela ukubana kwesinye isikhathi sibonele eduzane kakhulu.
Asixoxeni kancane mayelana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika. Kulabo ntanga ababe kuhlelo lolu bathi befika kwele Melika baze babhekane ngento ethiwa yi-cultural shock ngesikhiwa. Kulo mehluko nxa sesixoxisana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika njalo indlela abantu baphila ngayo kwele Zimbabwe, uke wabhekana ngento efanayo na?
Abantu baphila indlela ezijiyeneyo, but mina lapha engikhona ngisendaweni esethiwa iDimoye, Iowa. Bona abantu balapha ngokwabo nje, ngabantu abangani ba-friendly. Mina it's my first time ukubuya e-America. The way they drive, badrayivele esayidini sokudla, ukudla wangkhona kungani kulethukele eliningi, kuyehlukile. But into enginanzelele ukuthi abantu abangomama abaningi ngapha bangani bale confidence eningi, awuboni umahluko kakhulu ukuthi hayi kade sokhuluma umuntu ongubaba, kade sokhuluma umuntu ongubaba.
Hayi siyakuzwa Mkwananzi, bengicela ukuthi ugqibe uhlelo unikeze abontanga amazwi akho okugcina.
Ngiyabonga kakhulu. I-Africa esikhathini esiningi abantu bayathi thina yithi inkokheli zakusasa, but mina ngithanda ukuthi yithi inkokheli zakathesi, ama-business, ama-NGOs konke nasiqaliseni. Cabanga ukubana ungaqalisa into ungayicabangeli ukuthi uyenzela kuphela abantu abancane abakini, but asisebenzisenini i-technology, sithuthukise nini i-Africa yonke jikelele.
Hayi sikuzwile Vusi, ngiyabonga kakhulu bhuti ungena kuhlelo ngikhangela uqoqo lawe lapho liboya ngase Washington DC.
Ngiyabonga.
Hayi mthwakazi omuhle limzwile umnumzana uVusi Muzi Mkwananzi omunye ongisakhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka. Isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3 iyona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili buhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga ke Michael, sesilithiya ke izandleni zika Ntungameli Nkomo.
Yekudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo umhlakazi wethu labalaleliyo lababukele.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngikhethe sikhangele nje ngamafitshane indaba esiyithola encwadini kaLuka chapter 5 ivesi ngelika-4 zisiya kuma ku-6. Kufundeka kanje. Uthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, qhubekela ekujuleni nehlise amanetha enu nibambe. USimoni waphendula wathi, Nkosi, sihlikile ubusuku bonke asibambanga lutho. Kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Verse 6. Sebekwenzile lokho babamba izinhlanzi eziningi kakhulu aze agqabuka amanetha abo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, siyahlana namhlanje ngendaba edinga mina lawe ukubana sizikhangele esimeni esiyiso sona lokuthi singaphunyuka kiso njani. Lapha sizokuthiwa uJesu eseqedile ukukhuluma lalaba ekhuluma labo wasesithi ke esebonile ubunzima obabukhona kubo Simon Petro labanye ababegola inhlanzi bengabambanga lutho, uJesu uyakhuluma nje uthi qhubekela ekujuleni nehlisa amanetha kuze lizuze lokho elifunayo. Qhubekela ekujuleni, uJesu uthi kuSimoni lalaba abanye kabaqhubekele ekujuleni kokholo lwabo. UJesu uthi lanxa lapho uSimoni sithi sisebenze ubusuku bonke asibambanga lutho, uJesu kazange athi tshintshanini ulwandle, tshintshanini umkhumbi, tshintshanini amanetha, tshintshanini isikhathi elibamba eligola ngaso izinhlanzi, kodwa uthi qhubekela ekujuleni. Mhlobo wami othandekileyo, usuzame wazama izinto eziningi empilweni yakho zikusinda zisala, uswela umsebenzi, uphethwe ngumkhuhlane, uphethwe lulaka, ucathulwa ngokuningi, uzondile, ubulawa yindlala, uswela imisebenzi. Konke lokhu usukukhangele wathi lokhu akusasizi lutho, usukuphelelwa ngamandla, ithemba selingasekho. UJesu uthi qhubekela ekujuleni, latsho ukuthi utshintshe lapho khona, uthi zihlolisise ngaphakathi ukuthi kanti kuyini okuswelakalayo. Into eswelakalayo lukholo ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo yakho. Njengoba ngisitsho kakutshiwo ukuthi nxa udubeka diliza umuzi, thutha idolobho, suka elizweni. Kangithi ukuthi konke lokhu akumelanga kwenzakale, kodwa kungenzakala ngesizathu esize hathe sokuthi uNkulunkulu akasekho. Qhubekela ekujuleni, nxa sekunzima usuwenze konke, lahla amanetha akho atshonise enzikini yokholo lwakho. Lithi ilizwi lakuMathewu 11:28, zanini kimi lina lonke elikhathileyo nenisindayo, mina ngizaliphumuza. Abanye nje mhlawumbe bangilalele basebe basen emzileni yokudinga amafutha. Abanye bakhumbula ukuthi abantwana bahamba bephethene esikole singoya sikho xa sikhona siyadula singalahli ithemba. Ngitsho leli zwe lakithi asiphotheni amanetha, uNkulunkulu uzaliphilisa sibuye sikhohlwe ukuthi sake sangena ekuhluphekeni.
Ha kuyiphethe mfundisi.
Baba Jehova Thixo olungileyo, kawehlula olu thoyina. Xa sesikholiwe kuwe ubumnyama buyaphenduka bube yikukhanya. Nokuswela kwethu kuyaba yinzuzo. Inyembezi zokukhala ngobuhlungu ziyaba ngezentokozo. Sinike ithemba ebunzimeni esikhangelane labo. Ngamunye ngamunye, njengezimuli, njengezigaba esihlala kuzo, sengitsho njengelizwe laseZimbabwe, kuza kusa ngenye imini. Ngoba ilizwi lakho lithembekileyo liqinisekile uzobona phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga jahale zansi. Sigqibeke uhlelo lwethu lwamhlanje ngendaba ezenguqu. Iqembu leMelika elabesifazane yilo eliphakamisa inkezo yeFIFA Women's World Cup lamhlanje ngemva kokunqoba eleNetherlands nge-2-0. Iqembu leMelika lidlale kuhle okokuthi kube yikuswela inhlanhla ukuthi lingalitheli zibe nhlanu ngemva kokuthola amathuba ambalwa. Akisikhangele impumela yemidlalo yenguqu yenkezo yeCastlelager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje endaweni ezishiyeneyo zelizwe. IFC Platinum 1, Manica Diamonds 0. Ngezi Platinum 1, Highlanders 1. ZPC Kariba 1, Caps United 0. Chicken Inn 3, Ushuani Stars 1. Herentals 0, Triangle 2. Black Rhinos 0, Yata 0. Dynamos 1, Chapungu 0. Tel 1, 1, Harare City 1. Iwange 1, Lebulawe Chiefs 0. Nisela loba kunjani ibekezela ingoma ka Lorraine Maplanka isigqibela uhlelo lwa lamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Udubo lokuvalwa kwamanzi kobulawayo solufike kusibanga esethusayo kulandela ukuma kwezinye izikotsho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30. Igama nguChris Gande lelalo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.